okwenzakalayo ukuthi abantu bakupanic mode njalo exchange rate le ukuthi ibond note liyihambela o kwenziwa i-auction kwenze kwawisa ivalue yemali. So abantu sebesesaba ukuthi uyasala uthwele amaphepha ungabona so yikho kwenza abantu bangasathembi imali le akusela akula confidence abala confidence kumali le eZimbabwe. So kutsho ukuthi nje khona kana kwakukhulunywe nguminister of finance ukuthi i-bond note kale hambe ngoba li-bad money that drives away out good money. So yikho kwenzakalayo abantu abasalifuna i-bond note, kanti njalo futhi ungalithwala uyakuthola umquba ongala value, uyazithola usithwele isikhwama usindwa kodwa imali yangkhona ingathengi lutho, ingathengi lona ithukele.
Yona imali emabhanga itholakala njani? Itholakala lula na kumbe kulokhu kufana?
Eqinisweni imali ayitholakali. Ngibona abantu belayinile, ubone umuntu ephume ethwele i-500 bondi, i-200 bondi engathengi lutho, engathengi lutho nje, i-200 bondi ithengi 2 kg yeshukela kuphela. So yikho abantu ababe kulayinela. Kathi kahle kukhanya ngani nje abantu okuzama ukuthi kugqugquzelwe abantu ukuthi basebenzise i-digital money. Ngoba i-hard cash ivele yona iyinkinga, iyahlupha kayitholakali. Manje abantu bakutshela ukuthi bona emthoveni bagada ngayo, kumazubu khona bagada ngayo naleyo imali i-hard currency. Kanti njalo nje abaningi nje abethu asasebenzisi vele, la ngisakhumbula ukuthi ngakanisana nini kuye line e-banking dingi cash. Kodwa-ke kuluhlupho ebantwini abadala lebantwini abasemakhaya. Kanti njalo futhi into ziyasuka zidule nxa uzithenga nge-digital money yaleyo i-cocash lokuswayipha, uzathola ukuthi intengo yakhona kayifanani, kuyasuka kudule, bese kufosa ukuthi abantu batshene belayini lema-bhenki bedinga imali yangikhona engekhoyo.